sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanye nenkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapolisa ahambe ekhabantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi ingxenye yilabana ababe ku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedale lephalamende lamhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele-MDC, ele-Coalition of Democrats, lele-People's Democratic Party, amanye nenkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuluma emhlanganweni lentatheli zindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje, uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunyela amacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala, abantu bebe lempilo engcono, okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela ama-church, kuvela ku-civil society, kuvela kuma-political parties, kuma-women's organizations, kuma-youth, ku-government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yikwini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla mahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambwe Mushonga wobandla le-MDCT uthi into edaniseke kakhulu yikuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo singabe sikhangele okwayizulu, kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi segugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hhashi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kade vele luvela kuphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho sokuzonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizacala siyivikeje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional, the international community. Sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo, njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa vezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganweni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamuhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kulemizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula ikakhulu nxa kulembiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okunengi okwenzakale ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evela kumphathi intambo vele ayisoze ifeya futhi ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo njengokuthi elizweni kungizinto ziyenzakala kule evidence kulama-peaks but babeswala kunjalo layenza njalo. Ubuziwe ukuthi yi-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe ekhaya abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke ephendule umbuzo kodwa uphendule wokwala esithi avela kulanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizayinvestigetha siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigethwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisana kati bazathi bazainvestigetha nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi yezika 2016 vela zange bedingisise instead bona bebe-accusa thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele beqonge ukuthi amatafula bechaya izandla. Ayisikho ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kanti ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wePhalamende injani ungahamba genesio party yasomqoji wabantu babesesaba khonokho. Yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi noMathemba Ndlovu umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ePhalamende u-Deputy Chief Whip sixoxelayo eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhu kweleBotswana umnumzana Bheki Mpilo weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intathu yezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lo weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kuleziphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhu phandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise esiphepheli enkambeni yeDukhwi, uMnumzana Bheki Mpilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Si uyatholisa ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika ebhoda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu besebhoda, lokhu bethengisa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa ama-socks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wathese sikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adwezanda umuntu owayelo muzi, wayele nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Ngathesi abanye babuyela ekhaya, uyafika khona lekhaya uzwe kuthiwa uyathwala nzima ukuthi athi isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhaleleyo ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu, umuntu kaNkulunkulu azitholele i-passport yakhe ahambe lapho afuna ukuhamba khona. So izinto omele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu kakhulu, izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumende emhlangano wokugcina omnyaka ophelileyo, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka 2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu, wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi ziphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya 9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenze losaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legrenade kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelephilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayidlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe inengi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokho, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo Lozulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kandi weStudio 7 oxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngike ngeza khona la studio ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kulabantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi bayebhotela, kodwa iningi ngiyakwazi abala bezengale South Africa. Ngoba ukhulu lesasa la ukube ekhulumini wathi uzozama ukuthi isiphatha amandla ezaphezulu ziyofika ebhoda ziyobona ukuthi kulabanonselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushengisa ukuthi kulabantu abaningi sebasebezile ngale South Africa badinga indawo ukuthatha ngoba kukhanya ngathi momomobe ekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangathi
bathi befika khona ngapho bathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele.
Angithi laba abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha letha, kodwa iningi yalaba abantu abazile amalangazulileyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athile abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yibababangela udlakelo lobekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidlulileyo. Vele sokuzothi ma kuzaba khona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangapraph izinto kazimangako sele umnotho wesafrika lawamanga kahle loba nje bemizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho, kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki udlakelelo lokhona, bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezethu ezinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo yabantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo, sikhangela intengo yezinto, indlela esezidula ngayo, lokungatholakali kwezinto, lokungatholani imisebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sibi ngathi baphendukile babukile sebafika lapha abanye, ngoba abanye abaningi akhona abeleseukuya ekhaya ngesikhathi lesesidluleyo ezabantu abasebenzayo. So besiyakubona ukuthi umumo unjani, bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlulaka isikhathi kokwamanje sokukubi ukudlulaka ngesikhathi esisuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile kuzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi labo abanye edebeqeke umsebenzi nalabo abethi besebenzi baqhubeke besebenzi.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besizwa ukuthi bekusenzakala khonoko, kunjani kathesi?
Hayi kunjalo, sokusike ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni bangawuza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla engarazi ngoba kuqala khona ebhoda, kodwa njengoba uhulumende bethe uzokunikela abantu, kodwa nabantu bazabenikela ebhoda ngabantu uzobakunotleza ngapha bazozama indlela zokuthi babagcine khonani leni laba abazodlula phambili besiza kubo-South Africa besiza kubo-Pretoria nabo-Joburg endaweni njalezo uzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enelele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu athine sidokteni ninoba o-10 rand into yikhokhola abanye vele bayabavalela bathine sebesekhona. So lani kuye abantu abanye abambala embaziyo khona manje abavalele ababanjiwe ngo-January abasehambile abasemakhota abalindeukuthi amacala abathonisiswe banika isigoba bazosinikwa nobazofayindiswa nobazogwetshiwe kwezinyanga ezisikathathu. Kunzima endleleni amaphoyisa achiyana amanye azwisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay njulani abanye bathi ayivunyelwa sizobitela imvuba abanye bathi okay tenivalela. So sokusiyanga ukuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Wezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. intatheli zindaba etheze emidlalo uJoseph Njanji usipha lo ludaba ngoceleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga nhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo uAndrew Chapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu babaye bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasi ukwenza iligue yethu ibe le bizo, labo befake imbijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sisiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sebeze siziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxa sisesibangeni esinjani. So yiyo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo wemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawako Bulawayo kanye nasemathebeleleni North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembe lamapholisa kanye neyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto u-Emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali eyedlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa lazo zihle zakhuphuka okungenziyo, okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule miuwethi iqembu lezim Leopards selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa ukuba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eleboso 90 lalokubikwa lingachabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu leko zokuhambisa lokubhadala onompembe lamapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague leyinyakenye abhadala inkulungwane ezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 yona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye labaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selehlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Ukhumalo kathenu.
Ye, kathenu njani?
Hayi, ngi-right, ngiyalindiyangeni.
Ngiyaphila kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Zimbabwe sakhawula la.
Ye, akutsho kazeni tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngokolo kokutshoko umbuthi wakhona lo. Awula nto ezihambayo la. Bona baziyela bodwa, nikakhangela ipeji yabo, vele thina abatshela abuse, iyimithendisi yakhona sayiboni vele. Idemokhrasi lethu iyazi ukuthi abadala bayizintola vele aziyiboni la. Sokuba kuba nje into yokuthi ngani kuthiwa kukubani ukuthiwa yikho kumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni ngahlakana namasosha amaphoyisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi tshayelwane. Abanye empuphuma kangeni badobha idobe tshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Impuphu utshaywa kuphela. So kungasakwazi ukuthi athi uphilelane ukuthi ngingakhungula nje endlini itshaywe. Ngawazi ukuthi wonini. Uyareporta kubani?
So abantu bathini khonoko? So abasareporti loku reporti?
Ah, uyareporta kubani? Nje abantu akhona zabezolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizol nje ngoba ungela power ukuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ikhathi nawo hayi indaba ngisapha nje
pho manje kwenziwani nxa kunje mntakaba
asawazi sasa lokukhuluma ngoba kuyathiwa sesifike face to face ngoba la mawata kwesathi avuke ngasebenzi inithi mhlathe down asawazi mhlathe ukuthi yomele ukuthi kwenzeke ukuthi wangwani sekele nje sizwe ngabo ke bona ukuthi ngoba yanti bona bafuna ukuthi badlale ucontrol
ukuthi ndathe ngosecingweni ngizwe ukuthi silobani ye mama kunjani
ngiyaphila tibele njani
siyaphila kakhulu ngusikhathele umanyati
hayi mina indaba yezimbabwe leyidukinjisa ubuhlungu ngoba lawo masosha lamapholisa angikhona ayi wasukuluza abantu yiwo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali ngitho lokho kubizwa kuthiwa ibribe
ngendlela yokuthi bayalapha. So angikwazi ukuthi hayi bengayekela abantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right yini, ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right. Manje bona nxa abantu bezama ukuthi balungise, balungisela bona musa, balungiseli sukuthi abantu nxa besenza ulutho bayenzenzela bona bodwa, bayenzela wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngisho lo ngaphandle kwelizwe. Sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi siyabe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebechawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo, but mhlawumbe ukufa kwabo basele sonke. Nxa ilizwe leZimbabwe lilungalilungela wonke umuntu, wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe kalilungela abantu abaseZimbabwe bodwa. So angikwazi ukuthi abantu thina singaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabo la bantu ababothiweyo. Ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele amabhela ukuthi baphume, ngoba kade belwela sonke, kade bengazileli bona bodwa. Ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike. Kodwa lokhu babona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo, bacakile, bayazihluphekela, sisiphila labo nsuku zonke bayazihawulela. Futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho.
Pho manje kuyalungiswa njani khonokho? Ntombenda,
nambona hayi thina singaphandle kwelizwe nxa singabambani ukuthi sithengisele ukuthi into leyana eyenzakala eZimbabwe yenziwa ngamapholisa. Kasiyithandi thina, sile power ngoba singaphandle. Singancedisa abaphakathi nangemali, singancedisa abaphakathi ngokuthengisela emazweni esikuyo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi, ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa, bafele umuntu wonke ozalwa eZimbabwe. Sathi ilizwe lingavuka litshintshile, thina siyavuka si-enjoya, abayizilima babi besebengasakwanisi, abafile babe befele yebona.
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje?
Kodwa thina nxa singavala ama-tokilo ama-embassy, xa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo, sitshengisele ukuthi asithandi into ezakala eZimbabwe, ukuthi ukuthi singeke sikwanise yini?
Kodwa ke sizwile i-ANC sithi okuhlupha ngama-sanctions, izijezo zenotho.
Hayi, sanctions i-ANC lezano yinto eyodwa. Why kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions zingakhulumi ngabantu ababuleweyo?
Ngizwa kuthiwa ke silo baba ecingwani.
Mina baba Dube, into engikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uchayena abantu. Kule nto nje kwesimele ngifuthanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenza eZimbabwe, are there families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain it makes me feel like you pain there? Ngoba into yakhona izwithi bohlungu ukuthi how can they do this to abafow abo? Uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual, maybe ama-government officials abobona. Into engimangalisa ukuthi why uhleli kushaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo, bona siba-affecti na isimo sakhona. Siyabona.
Ye, ngizokuthola sisilo baba-ke u-Richard Ncube ecingwane.
I-problem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe. Laba abantu be-opposition, they are too biased. Kabakhangeli abantu, general public, bakhangela bona ngokwabo, kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithane. Ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa ephalamende, epasiswa ephalamende, ibhizi ngale ephalamende kayincedi uZulu.
Laba ngabanye abaxoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalele ephalamende namuhla. Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.